mina angayiboni incwadi leyo, mina ngibuze emsakazweni khona ukuthi kule ncwadi yamapholisa esalisayo ukuthi senze umsebenzi wethu wokutshengisela.
Manje lixwayisani abalandeli bebandla labanye kade besithi bayatshengisela
abalandeli bebandla ukuthi buye kutshengisele ngokuthula, singabulali i-property yabanye abantu, sizenzele izinto zethu sizithule kungeladlakela phakathi.
Sizwa kuthiwa inkokheli yebandla ebotshiweyo ebalisa umgcini sihlalo unkosazana Thabita Khumalo izaba imiswe emthethwandaba. Manje lizayenza njani ngakhonoku? Bakhona yini abazohamba ukuyamsekela?
Ye, bakhona abaningi sibili abayahamba ekuseni. Bambona ani khonokho kuzakwenza ukuthi inhlelo zethu zingaqhubeki kuhle, ngoba phela uMakhumalo umuntu othandwa abantu abaningi.
Manje njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amapholisa indawana yonke, abantu abesabi na ukuthi bazatshaywa njengalokho sikubone kusenzakala eHarare?
Ngibona ngani into yonke izaqhubeka kuhle.
Labo ababotshiweyo khona ngapho koBulawayo, sizwa kuthiwa amapholisa ayala ukuthi libabone, selikelezwa na ukuthi bakusimo bani?
Wazi mfowethu, khonapho vele into enzima kakhulu, ngoba sizamile ekuseni basalela bazama ntambama basikotsha, so asikwazi ukuthi bayahlukuluzwa yini, ukuthi bathole ukudla okuhle yini, ukuthi bahlale endaweni enhlanzekileyo yini. Vele sisebunyameni, ngikhuluma isikhathi samanje, yazi vele kunzima, wonke umuntu uphathekile ngale ndaba.
Njengoba usitsho wena ukubana lizatshengisela ngosuku lwalamhlanje, ubona ungani baningi yini abazwileyo imbiko naleyi ukuthi kuyatshengiselwa? Ngoba sithole eminye imbiko eminingi, abantu besibuza ukuthi kanti vele kuhamba njani.
Ngibona ngani enye imbiko ebiphuma kumagroup e-WhatsApp le-Facebook, ibe imbiko ekuzama ukuphazamisa inhlelo zethu. Kuleyo mbiko ophumileyo othi khona thina sinqotshiwe kumthethwandaba, kwakutshengisa ukuthi umbiko lo vele ngowamanga, akulaqinisa khonapho ngokuzama ukuthi uphazamise uZulu. Kukhona futhi umbiko owabantu abazenza bona abakomthwakazi, bona bengasowa umthwakazi, kuwumbiko vele ozama ukuthi kudala ukuthi kube le ngxabano phakathi kwabantu abasekela ibandla le-MTC labantu abasekela ibandla lemthwakazi.